Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Zibandlela 2019. Igama lami ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Inkampani kahulumende weZimbabwe ethwala abantu ngamabhasi eZupco isifake emgwaqweni amabhasi adlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besuka emalokijini. Okwezemidlalo lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo kulandela ukungavumelani lohulumende ngesilinganiso sokukhuphula iholo labo. Kumbiko obanjanisiweyo inhlanganiso ze Progressive Teachers Union of Zimbabwe leye Zimbabwe Teachers Association iZimta zithi sezibekezele kakhulu kusukela ekuqaleni kwethemu yalumnyaka amatichala esiya emsebenzini engelamali kodwa sokufike kusikhathi sokuthi bakhalale umsebenzi. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungengezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Ingcwethi ezibona ngezinhlala kahle kaZulu zithi nxa loludubo lungasathathelwa ngamanyathelo lokuphangisa lungafika esibangeni esibi kakhulu. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Inani labantwana abatholakala bezulazula ezitaladeni bedinga ukudla becela lemali ebantwini libikwa lingaqonga emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela laseHarare. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust, uthi lolu ludubo olwavela kude njalo olulokhe lunzima ukwelesula ikakhulu ngezikhathi zobunzima obubhekane lelizwe kwezomnotho.
Udubo lama street kids ludubo esibelalo okwesikhathi eside. Sithola uzibuse kwakungela umntwana okuthiwa yi street kid. Kodwa ngokuma kwezinto kwaqala ukuthi kube labantwana abangama street kids. Kaningi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi imuli nxa singadlalanga kuhle ubaba lomama babe sebehlukuluzwa sebecina bengena ke esitaladini. Abantwana abaningi abangama street kid kubangelwa ukuthi ezindlini abasuka kuzo akuphileki. Abantu abalayo imali yokuthi banelise ukondla imuli yabo kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Misi Hirembu Mushonga olilunga lethu lephalamende njalo edume ngokulwela amalungelo amantombazana labesifazana uthi ukuqonga kwenani labantwana ezitaladeni emazweni atshiyeneyo kuyisitshengiselo sokuba isimo emazweni anjalo kwezomnotho siyabe singasihle.
Abazali befila abaningi bangikhona abantwana abanye abasele yibo asebethwele umuzi sisithi child headed families manxa ngikhuluma kaningi labantwana laba abathengisayo amacansi udubo lwabo lukhulungolo ukuthi kasiyi ukuthi udinga imali ukuthi azipendele umlomo kumbalungisa ikhanda udinga imali ukuthi agcine lokhu okuncane akuchiyele khona ngoba yena nguye osungumama osungubaba.
UMazula uthi sikhangela umumo wezomnotho sibona ukuthi udubo lusasekhona sibili.
Kathesi singakhangela njalo siyabona ukuthi izinto zala zilokhu ezisiba nzima kakhulu. Singakhangela insuku eziphelileyo kube lokukhwela kwamafutha. Ukukhwela kwamafutha kuza kutsho ukuthi impilo izaba nzima kakhulu kuzakhamizi zemadolobheni. Akumangalisi ukuthi udubo lwama street kids lolu luzakwanda kulokuthi lwehle. Uhulumende usekeze wazama ngemizamo eningi ukuthi azame ukuthi abakhiphe ama street kids kwehlula kwenze isikhathi bake baba babagole babathathe baba sekwenye indawo kodwa uzabona ukuthi bazabaleka baphinde bawuyele ku street estaladini.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba abantwana abaphila esitaladeni eZimbabwe baphezulu kwenkulungwane ezine 4000 abagoqela bangabafana lamantombazana. Uhulumende walungisa isivumelwano seziqondiso zendlela zokulondolozwa kwamalungelo abantwana ngomnyaka ka-1998 zihambelana lezomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations Convention on the Rights of the Child kunye lese-African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Ingcitshi ezibona ngenhlala kahle yabantu zicebisa ukuthi abantwana abaphila emigwaqweni kumele bondliwe ngabemuli izihlobo bagcinwe langumphakathi kumbe bafakwe emizini yenhlanganiso ezimela ukugcina abantwana kumbe njalo benikezwe kwezinye imuli ezingabagcina kungela buhlobo ebizwa ngokuthi i-adoption. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani kahulumende ethwala abantu ngamabhasi eZimbabwe United Passengers Company iZupco isifake emgwaqweni amabhasi edlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besiya emalokitshini behlawuliswa idola lebhondi umuntu ngamunye. Inyathela lokufaka amabhasi edolobheni selimangele abezimota ezincane labemichova ukuba behlise imbadalo yokuthwala abantu besuka kudola elilengxenye besiya kudola elilodwa lebhondi. Inkampani yeZupco ihle yamanyana lamanye amankampani abethwala abantu kumango emide ukuthi bazothwala abantu emadolobheni. Loba nje abezimota ezincane behlisile imbadalo yabo lamhlanje ngemva kwemini enkulu intengo yomhluzi wezimota awehlanga kusukela isimemezelo sokuqansa kwentengo yawo kunyanga edluleyo okwabangela ukuba kube lokutshengisela ukugcine kuchiya kulomonakalo omkhulu elizweni owedlula yonke lokhe ilizwe lathatha uzibuse. Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha eZimbabwe okuqale ngesikhathi uZulu etshengisela emgwaqweni esola ukugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Inkosi entsha yakwele Malaysia uSultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ubekwe esikhundleni lesi wafungiswa emkhosini ongenwe ngabaningi esigodlweni semuli yobukhosi bese Kuala Lumpur esiba inkosi yesithumi lasithupha ukuba lobukhosi. Lumkhosi osakazwe kumabonakude lamhlanje ungenwe la inhloko kahulumende yalelo lizwe uMnumzana Mothia Mohammed. Eminyakeni emibili edluleyo kube lokuxokozela lokuvalwa kwamagagasi okufinyelela ubulembu be-internet emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. Ingcwethi yezebulembu be-internet uRobert Blessing oqhube uphenyo lokucubungula ukusetshenziswa kobulembu uthi ngenyanga yakuqala yalumnyaka kulamazwe amane avalele ngabomo abantu ukuthi bangafinyeleli ubulembu phakathi komumo wokungahlaliseki kwezombusazwe. Ukukhetha abacebisi abangamachumi amabili lane okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale inkulumo abanye besithi inani labacebisi laba linenge kakhulu. Abacebisi laba babalisa osomabhizimusi abagoqela unkosikazi Divine Ndlukula, izikhwicamfundo ezigoqela uDr. Kuzwinetsa Nzwimbo kunye labezokholo ababalisa uDr. Kenneth Mtata okhokhela umanyano wezokholo oweZimbabwe Christian Council ophange wethula umbiko ukuthi kasoze asamukele isikhundla. Lo mnumzana Trevor Ncube usomabhizimusi olamaphephandaba afana lelicothoza uhulumende eZimbabwe Independent. Embikweni awethule izolo siba lukhulu wedalela cabinet umnumzana Meshack Sibanda uthe abacebisi laba bazaphathisa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokuchasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo lukahulumende olokuthi ilizwe livuleke amasango kumbe Zimbabwe is open for business ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Finally sithi ngokunjalo abanye abantu babe khangelele ngakuthi umongameli kabe labacebisi oyedwa kumba babili kumba bangaki hatch lowana oyabe ngumcebisi nje ukuthi nxa izinto ziright kodwa umumeno nalo esikiwo umumo olukhuni kanga onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube nabantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuselela nomnotho ezokuvuselela nini ezokwenza ezigaba ezijeneyo ngokunjalo kuchiyene kakhulu ukucetiswa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengeleZimbabwe elilezi nto zalo esesimeni esibi njengalezi kodwa ke asithithi nangamazwe anjengabo-America nalalabo bantwana hathi kuyabodingakala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba.
Nanto ke udaba mnumzana Mkandla uyavumelana laye na ubaba uGawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa.
Ngiyabonga kakhulu umbono kababa uGawule former MP ulombono omuhle sibili awusekela ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba bakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngokubunengi babo ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu kudingakale i-capability or ngathi thina iquality yeyi yi-cabinet sengisehlukana umbono lobaba laphana former MP le yi-cabinet ecatshileyo ama-rights akhe yena upresident ukubana ebe lamalungelo ku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5 ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubona ukuthi khona nga-trust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi ngoba umcabinet uminista nominista ulo msebenzi amele wenze ebe sereporta every 100 day ukuthi wenzeni yiso lesi sivumelane lesi esavumelana ngaso esesiyakhetha i-secret cabinet yakhe leyi kazengeconsult abantu uvuke nje ezikhethela abantu bakhe and then ebantwini bangikhona nabantu abakhethiweyo grupu laphana eningi laphana i-G4
siphe ubaba uGawulela uyizwe njani wena imbono kababa uMkandla la
ngiyayizwa imibono kaMkandla kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba uMkandla ukuthi ubaba uMkandla sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki asithi ukuthi umongameli kaconsulte nxa ekhithe icabinet asimniki khonokho uyazenzela umongameli isisekelo sombuso asilakho khonokho even nxa esekhitha i-advisory board yakhe yalani akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi ngokunjalo hathi aba baningi laba bantu njengoba ngisitsho ngithe mina ilizwe nxa lilowuhlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane ukucebisana kundima ezishiyeneyo ngobungcwethi obuthile yikokwenziwe ngumongameli mbona ngani ukugcwalisa khonoko umongameli ukuthi alalele lokuthi azwe lokuthi abantu bona but kuyini abafuna kwenziwa njalo abantu labana bangakhangela la madoda anjengabo-Trevor Ncube uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manizakhetha abantu ukuzani upf kubela ngidobhabantu hhayi uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibeni ndawonye senzeni into yethu sindawonye sisebenzeni ndawonye yiko kusebenza ndawonye khonoko kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandle
Baba Mkandla ingqobe sezikuwe uthini wena ngalokho
hayi ngiyabonga sibili umbono ngiyawuhlonipha sibili umbono wakho kuformer MP kodwa iqiniso elipheleleyo iconstitution layikhuluma ngayo kanzengivele kilandile angakhohlwa ukuthi khona undoda luvele wangena ngekhulu engene ngekhulu yona liyana wathi waqonda wayaphambili wamemetheke siya phambili singakukhohlwa khona lokho singakhohlwa sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi kathesi nje kanti obedeploye wona amasotha lamapholisa lawa ngubani i-constitution yini yoyaleyo ngoba yena kade engekho phela ngubani okwenzileyo kathesi khona lokhu babubula abantu izindindinya kuphela bayakhala lapha i-constitution ngasiyibekeni eceleni lapha senze okwethu kwelizwe lethu ukuthi ovuka esenze okwakhe evuke esenze okwakhe we need to amend i-constitution yona leyo ukwenza ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni ingene ngohlonipho lwabantu yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenzi asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe ukwenza ukuthi khona kungadluli laku-parliament laku-constitution kungabi khona yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishe egcekeni njalo kakufakwa ama-advisors angama-interested parties bamuwisa khonaphana bemtshelela eceleni wena futhi bama-advisor ungabala undoda lombalileyo lo u-Trevor Ncube ulabantu abangakila khonaphana ngabe lisebenza labo khona laphana i-constitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitsho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangako yini into ayivele isazakala mdabuko yikho engazenge abantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe into yonke siyifuna ingene ngomthetho kungazokwaba yinto nje ephunga ukuqunyelwa ngoba umuntu lama-right kusasa savuka siqunywa amakanda izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga asiyitumbe neyinye i-constitution yona le evumela khona lokhu ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela njalo i-2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho konke khona khanga into esiyikhangeleyo asilibalanga sihamba ngakho sixoxisana ngakho kodwa liyavuka elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela ngale sihlalisane yinto ekuphele yabisisele yona le kathi kasifuni ukufikisa khona lapho sifuna ukuthi khona kube lokuhloniphana phakathi kwaleli lizwe
hhayi kuyezwakala baba Gawule wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla
ngithi kuba umkanda ngezwe sibili ukuthi kuba umkanda ukhathazekile ngeadvisory board kababomongameli. Kodwa ke mina ngithi mina maningi ngithi izihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa, nxa ucetshiswa akulanto embi ngokucetshiswa, njalo ayisho ukuthi ucetshiswa kulendlela ezimbili. Ungakuthatha ukucetshiswa ngoba ungakuthathi, kusiya ngokuthi ubone izinto zakho nazinjani. Laphana ngaso kusiya i-cabinet yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumende. Kodwa laphana abantu babeqakathekile ukuthi bacebise ukuthi liyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 lalokhu. Liyabona lapha ukuze silokhuze kathe singangcono sibeke imali le eceleni kumbe ibhondi le engasenzeli kuhle. Kade kuyakuncedisa nxa senza njalo masiyane ngesiba kungaba yilokhu yilokhu lalokhu. Ukucebisana koba upresident nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana necabinet yakhe ngemva kokucetshiswa. Ahlangana lakho kucabinet ngale sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi iyabe icetshiswa, iyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezizinto angaziboniyo.
Nanto udaba mnumzana Mkandla, usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangoyo.
Hayi, siyabonga kakhulu. Udaba olukhona sibili lapho endikhangeleyo ngokuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokho lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe, but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo ngala right. Kusase uzafaka abantu abangu-210 e-parliament khonaphana abalingana nabantu abavotelweyo, libe khona lisithi khona ule right, ulelungelo. Asifuni ama-weaknesses anjengona lowo, sifuna ukuthi khona ngaripoti ebantwini, ngaxhaswe ngabantu. Lokho kuthiwa khona ulelungelo, kusase uyavuka lapho efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona ulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Icela nje kuphela ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle, singene emasikweni. Njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo. Thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli. Ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki, ngathathe ngokungithi babo bebesebehluleka bebonke khona laphana. Kuthiwa khona i-government of nationalism, i-transitional government abethuse. Yes, ifunayo-ke thina yona leyo ibe nama-stakeholders wonke. Behluleke bonke bekhona laphana, kuswelakala ozasola omunye. Kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kusothiwa khona ngama-advisors bonke labana. Ungakhupha nje u-Trevor Ncube laphana, ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani ukumthwangwa laphana ne-advisory bonke benjiyana. Nami nje ngingabamumathisa sikulo okuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini i-battalion kumbe i-section, asikwazi ukuthi kuyini khona konke.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezano PF.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ivandla le-MDC lithi lamuhla likhweze isicelo se-motion esokuthi imbiko yokuthi kulabesifazane abathi badlwengulwa ngamalunga ebutho lesizwe icutshungulwe kuleli dale. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zikhathazekile ngembiko le, njalo imisakazo yakwamanye amazwe egoqela i-BBC le-ITV isike yakhuluma labesifazane abathi ngempela badlwengulwa. Kodwa uhulumende uthi abadlwenguliweyo kufanele bayebika emapholiseni ngoba kulodaba olulodwa kuphela olunje olwake lwabikwa eChidungwiza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo senator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios OMDC.
Izolo sibizi caucus yethu ye-MDC Alliance eyama-MPs, sabonisana ukuthi bakithi sithini si kabanga nje abantu bakithi abarechwayo la ngamasocha la mapolisa ebusuku so ade sikhuluma nje sesifisa asenze nje enyinto nje ehlengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi ku into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe ende bakithi amasocha lamakhondi sebevusa abantu belele bexotha indoda bebophe betshaya indoda seberepha abafazi abantwana kuthiwa bekhalele bakithi so bagcwele nje omama kusefausi khathesi bagcwele abarekhweyo abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu khonapha ngivela nje ephalamenti ade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi
sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma liyenze njani njalo umbiko wenu ubungwani njalo libona ingani izafeza yini njo
ake sifuna ukuthengisela ukuthi abomama beZimbabwe sicaphukile siyacaphuka asikufuni okwenzakala lokho so khathesi eParliament uSenator Spiwe Ncube terezi imotion yoneyo kurechwa kwabafazi so sizayidibeta from next week livezwa sidibeta sikhuluma ngendaba leyi ukuthi indaba leyi thina asiyifuni nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa iconstitution yethu ayikufuni ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhu za sibuza ukuthi i-constitution kufanele ime njani hayi abantu abakufuni lokho and i-constitution does not allow ukuthi abantu betshaywe abantu barephwe abantu bahlukuluzwe njengendlela ehamba ngayo khathesi bakithi
alo ke ngunkosikazi Lillian Timvio so-senator wesigaba se-Midlands engwebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare ngesizwe imbono ethunyelwe ngabalaleli beStudio 7 kumakhala ekhukhwini iWhatsApp
sanibona ni Studio 7 nginomeni lokhuluma into engifuna nje ukuthi ngichazise kancane ukuthi abantu abaseZimbabwe mabayeke ukulalela umnangaka umnangaka unamanga amakhulu kakhulu kungani amasosha la adula abantu mhlaka 1st August engakabutshwa okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabutshwa amasosha la adula abantu ayikho into ozayenza vila kunamasosha ozawabopha into nje oyikhuluma uzabe nje ikhuluma ngomntu omethi khona ngizayenza kanje ngenza kanje amshuwa kunangaka ngicabanga ukuthi amantu bezimabi bayizitupid abantwana kodwa into engiyibonayo abantu labo sebekuenhliziyweni zabo leyinqondweni zabo besebekwathi kunano umuntu uyahlanyavela lokhu umuntu ekuphuma kayenzi bakithi kunamacala amaningi umuntu lowayenzayo and sikwenzini umuntu na aphume isikhundleni okuthi ngoba uzofisa ini intanga uzonqunywa vele lo muntu ngoba lento eyenzakala ekhaya ku-right okay yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evizwe ngusigayo ukuthi umhlaba wonke usibone ukwenzakala eZimbabwe why engakhulumanga before ku-ZBC ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezenzakala lapha eZimbabwe why engayikhulumanga into yangkhona esekhuluma manje ngoba sokunjani sokubuye izintatheli za out of the country zazwe izinto enjalo ah bakithi uyabheda lo muntu uyabheda ukubheda nje uyabheda akayekwe nje lomuntu vele nje abantu bengamlala ukuthi uyahlukusehlanya vele amshusehlanyuze igazi selimlabantu labo ababulalayo abaningi laba from i-ground and selimhlanyisa ungakuyabheka nje bonke abantu ababuya ngayibhekarari bonke nje abakuphalamenti ama-MP bonke nje ungathi sebehlanya nje akulanto abayenzayo bayabhetela abantu labo kodwa inkosi izobachanga uswazi olubi ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli
alo ke ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe singakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele inhloko zendaba Amatitsha la asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba inanza ilanga labantwana abahlala ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.